Akuselula enkambeni yedukhwi abezimbabwe abadinga ukuphepheli khona behlaba umkhulu umkhosi besithi akusaphileki. Lokhu kuza ngesikhathi eleBotswana seliqinise umkhankaso wokuthi iziphepheli zezimbabwe kanye lezeNamibia ziphindele kwabo. AbeZimbabwe kumele babe sebephume baphela kweleBotswana mhlaka 31 Mpalakazi lonyaka, kukanti abeNamibia kumele babe bengasekho ekupheleni kwayonale inyanga. Uhulumende weBotswana uthi kasenelisi ukugcina isiphepheli ngoba inhlanganiso yesiphepheli umhlaba wonke jikelele eye-United Nations High Commission on Refugees isehlise uncedo lwemali. Iziphepheli zeZimbabwe zithi sekuluma enkambeni lokudla abakuphiwa kungagcwalile sandla, okungumlayezo osegcekeni ukuthi kumele baphindele ekhaya.
Bavele lapho ukuthi amaZimbabweans sifanele sibuyele ekhaya eduku. So uChief of Mission ubesithena sizahamba nje ekhaya eZimbabwe noma kuthiwa siyanikwa $100 ukuthi sibuyele ekhaya. $100 zincane kakhulu ngoba kuthiwa vele yona imali le esasicelile ukuthi at least kube $500 yokuthi umuntu ebuyele ekhaya ebambile. Bayalila be-UN bathi imali le iningi kakhulu.
Omunye weZimbabwe ohlala eHabroni njalo elandela udaba lwesiphepheli uthi kungcono bazibuyelele ekhaya kungakabi kubi okudlula okukhona okwamanje.
There's no reason why umuntu omncane would want to stay at Dukwi and take about 11 years until they qualify would be pumi bengene society of Botswana. South Africa offers better opportunities. Ya offer amathuba umthethola amaphephake ekwansi ukuthi esebenze khona ngayo.
Lo ngumbono okamnumzana Israel Ndlovu othi umgceke othele Botswana asazimiselanga ukugcina isiphepheli ngakho abaqoqe imtshaqana yabo baphindele ekhaya kusemasinya bayiqala impilo.
Sizathu sokuthi bahlale bekhona ngoba kubonakala ukuthi abasafuneki, abaphumi nje masinya bephindele ekhaya bayiqalisa impilo kakutsha.
Iningi labaleka ekhaya ngesikhathi sodlakela lokudinga umongameli ngomnyaka 2008. Kodwa lokhu elilesidensi sokubuyela ekhaya lisithi lifuna ukwazi ukuthi ikusasa iminjani. Kodwa umphathintambo obona ngendaba ezenzakala phakathi kweZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu uthawula sizathu sokuthi iziphepheli ziyesabe ukuphindela ekhaya. Iziphepheli ezinye sesiqale ukuphindela ekhaya kodwa abakahambi ngobuningi. Uhulumende weBotswana leZimbabwe besithi bafisa ukubona besukuma bonke behambe kanye kanye. Abanye bakhala ngokuthi baphiwa imali encane ikhulu lamadola eMelika ukuthi baphindele ekhaya. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kweleBotswana.